Umnumzana Themba Machekano othengisela egodini uthi udaba lokwakhiwa kwendawo yamavinkili eyemall ludaba abalubala kumaphephandaba njalo ikhansili yakobulawayo ayikacaci kibo ukuba izakwakha ngoba iningi labantu abathengisayo sebaphiwa indawo zokusebenzela emkambo yembida lasegcekeni eliphakathi laphakathi kwemakhosi le-Highlanders Club.
Thina lapha egodini abasitshelanga exactly ukuthi igodi liyavalwa, kodwa sizwa ngelikabathu ukuthi igodi lizanjani lizavalwa. Abanye phakathi kwethu khonapha si-aplayela izitendi wathiwa siyakuya ngale makhethi, mina njengami ngabhadala ngale makhethi, kodwa uthi ngiyengena ngathi ezikunzima. Abanye abakhona ngale makhethi bathi bona akuyenzi ukuthi basuke, lathi kumele siyithengisele khonapha ebesikhona. Abantu abaningi khonapha sithengisa nje sesizwe ngakhonoku njengoba industry ngekho, sikhangela ukuthi lapha yikwapho esiphilisa khona abantwana. Ukuthi igodi lingavalwa lathi besikhangela ukuthi ngabe siyahanjiswa lapho esingakwanisa ukuthi sithengise, sikwanisa ukuthi siphiliseni imuli zethu.
UMachekano uchaze ukuba bebefisa ukutholiswa indawo ezifinyelela abathengi ngoba akusizi ukutholiswa indawo ezakuba nzima ukuba abathengi bafinyelele. Njalo okwamanje ikhansili ibahlawulisa amadola amabili alamasenti angamachumi amathathu ngelanga, okutsho ukuthi mhlazana amavinkili eqala ukwakhiwa abanye balakho ukuswela indawo zokuthengisela.
Kukhuluma ngendawo ezikhatshana ukuthi kuthiwa ku-Highlanders Club emakhosi, angazi ukuthi khonale iyabe iyindawo ezenza ukuthi lokhu esilakho esikuthengisayo sinjani, siyithole imali yini kumbe sizase kube yikuwa wethu. Ngoba thina ukuze siphile so siphiliswa yini? Yikuthengisa. Njengami mina ngikhonapha sengile minyanga vempeka ngokuthengisa imisebenzi, ngingathiya umsebenzi kudala, vele into engiyaziyo yikuthi ngithengise kuphela, yinto engiyazi ko-ke. So khathesi thina kithi kubuhlungu ukuthi bakithi ngakuthiwa enge singavuka sokuthiwa lapha akusangenwa la njengoba kungama daily bookings, enge singavuka ngelanga uze kuthiwa no more bookings. Into khona ukuthi uthi sizaba affected ngoba sizaswela ukuthi izitafu lezi esilazo sizise ngapi, ngoba abanye phakathi kwethu khona lezi tendi zangkhona abakazitho.
Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Zibusiso Dube uchaze ukuba bayathokoza ngokuthuthukiswa kwesilindo samabhasi egodini, wasecela ukuba ikhansili iqhatshe abasakhulayo bakobulawayo ekwakhiweni kwemolu le, kanye lokutholisa abantu indawo zokuthengisela ingaphela ukwakhiwa.
Njengebulawayo Progressive Residents Association siyalwamukela uhlelo lwe-City Council olokudevelopha igodini terminus lapho sokwakhiwa khona imall. Njengebupra silesifiso sokuthi iproject le izaletha imisebenzi ebantwini bakithi abathwele nzima ngesikhathi lesi iZimbabwe ibhekane lokuwa komkhonomi lokuvalwa kwama-industry. Silethemba sokuthi i-City Council izafaka amacebo okuthi abantu bakobulawayo kube yibo abatholayo imisebenzi. Silesifiso njalo sokuthi labantu laba abathengisayo lapha abathengisa amatamatisi lembida abathengisa khona egodini ukuthi labo bazaphiwa ingxenye yendawo lapha abazabe bethengisela khona kuleyo mall ezayakhiwa lapha. Kungakho-ke njengebhupra siyibona iyinto enhle i-development le e-mall, njalo sithanda ukutshayela iBulawayo City Council ihlombe.
Jennifer Ndlovu othengisela egodini uvumelane lembono kaDube ethi indawo yokuthengisa ngesikhathi imall isakhiwa sewayithola, njalo uza kuya kuyo mhla ikhansili iqala ukwakha, kodwa bafuna isiqinisekiso sokuba bazotholiswa indawo zokuthengisela mhla iphela ukwakhiwa, ngoba sebeneminyaka bebhadala imali kukhansili yokuba babe le ndawo eziqondileyo zokuthengisela.
Ngoba lathi sihlala sisevalweni ngendaba yemoli le yakhiwayo lapha egodini. Ukuthi ingakhiwa leyo moli yakhona echoyo, thina siyabe singaphi? Kodwa lami ngingomunye wangkhona wathola istendi khona le makhosi le u-Highlanders Club. kodwa angahambi ukuhamba kwamangazi ukuthi nizahamba nami sokususa kuvalwela godini lapho engizasuka khona la ngoba ngakade singathi nisuke ngiye khona ku Highlanders Club ambonthi ngingaphila ngoba vele mina phe ngithembe khona ngithembe khona lapho egodini sendla ama 5 years dala saqalisa ukuthengisa lapha sisagijima sibili basavunyela ukuthini bukhe lapha daily khona namhla lokho esibhuka sikhona apha siya kufuna sibili ngabe ngasitholela lati indawo phakathi kwemolu leyakhiwayo kungajabulisa ngoba lapha basisa khona le lemithova le abayithoyo asazi kumbe iqiniso kumbe ngamanga ukuthi sike kuzaba le business khona ngakho
umasipala wakobulawayo wabika ukuba uzaqala ukwakha imolu le ngenyanga ezayo njalo usephume lendlela yokususa abathengisayo kanye lezimoto ezithwala abantu ngendlela engasoze iphazamise umsebenzi wabo abasebenzela egodini bona bathi ikhansili ayikakhulumisani labo mayelana lokwakhiwa kwemolu le lokuqinisa ukuthi bazathola indawo zokuthengisela uma iphela ukwakhiwa ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingunompumelelo moyo.